Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangena emathebeleni sawo sazuza 70% bathaya izandla sathi hayi abakamphakathi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okukhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho konoku abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Thina sichuchisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kumaprovinsi wonke angitheni sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngaphi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bayasibaza sivothela. Saya eMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. IMasvingo layo yalandela yasipha 65%. Thebelaland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla leZANU ibatshela amanga mnyaka yonke. Sangena eMathebeleni South sazuza 70%. Sachaya izandla sathi hayi abakamphakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sazuza 80% enzikini yesiNdebeleni leZimbabwe. Yikho ke sitheze sicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi angi-10 sabona sizawina nge 67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihamba sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima, siqoqa abantu, sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June, July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda. Ngitsho labantu sebenza kuhulumende, ama-civil servants, ngitsho labe armed forces, abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu Mahlabe Zulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla odale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezanu-PF babuzi la bakutshela khonokho, ungadobha uMonzora la uza kutshela la ukuthena la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokho okukhulunywa okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalitshoyo, abalasizi zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US tshengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo. Bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqile bezela, bona babebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lobuqile bezela. Bayenza ukuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So kusengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi uthole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdify, bahambe bayesplit amavoti badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabobulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwagcina kuyini umodi. Baza kwenza futhi ngoba uChamisa akala
umlaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele usekuleta olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le iwi dictatorship bafake ba split futhi ama vote banjalo vele ba drive nge confusion njalo futhi ba nge confusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina mboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics kuzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangasibo bonke bona abantu abakhona kade abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF nguhulumende welemelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano weEuropean Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eleZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu. Wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill. Wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela isikhali we-Defence Forces ICT purview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defence Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenze nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge-South Africa lamazwe enjenge-Botswana lani bona abalazijeziso ezinje. So lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So mbona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwezanu PF kulabantu abanengi abathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
Abantu abakhulumayo ukuthi kuhlupha umuntu uZulu wonke jikelele. Hayi lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yayikuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakathesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnangakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungameli inkomo umnumzana untungameli inkomo uxoxe lomnumzana Joseph Chuma yena osole eMelika lele lomanyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Kuyadanisa ubona ubone abantu abane-EU belokubeeleqandela phansi so ngokuzilengayamsebenzi bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebebebholakale beswena futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhulu umbasa esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu uzathola ubana impendulo yakhona iyawufinga kungaphuthiungealutho olunjalo vele ye uyakwazi ukuba kwezinye indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into ngeletholakalayo emhlabeni bebeklaleni sobe nejele kodwa akhona amanye amazwe ayenza izintoukugula konke but abakhuli ngawo abona besi i-amerika yenzani ukuyohlulula i-south africa ngenanito afrika ukudlelana ne-russia ne-china izimabetela khona kwana nje kungasakhambi umhlabathi sawenza waba ngokwethu.
Kodwa bathi okubahlupha kakhulu yimithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho ebengakabotshwa.
Njana utibona into yakonke ibula njani i-PGO yinyani yibhili eseyenziwakhathi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benza umathanda kurhulumente engenalito khonapho endingenerika khona ngale ayishonto engavumakala e-Britain abangeke wawuvuma e-Germany abangeke wawuvuma konke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu ongezi umathanda kungazakala ukuthi wenzani. I-PGO bhiliyana nxa ama-NGO lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlangalisabi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosti liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela eziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalithumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo.
If you read...
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kwa zonke siyabonga iNews. Ukhuluma ngoDawu 263. Hayi ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Manyoroma noma beza rika kodwa sizame ukuthi sikhiphe lo nyaka ngoba manje ngalokho asiyahlupha ukuthi kube naphakathi. Ngoba la ngapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje. Ngoba abazimiselanga ukuthi ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhehlela ezalukwazizana bayadelela bahloniphi ungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basutra abantu babo bancindezela abantu ukuthi behlele besukumeka. So ngicabanga ukuthi yitho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumente. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathe sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni sesigijimele kuyewina. Asithiyeni konke nje ukube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona saqalisa kho grade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthiwa sebesukume ngokuningi babo sebe-rejista ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivoteni. Yikho okungavoyisa kuzwakale lokhu kukhuluma ngulwesoli izanu, ngulwesoli i-triple C, ngulwesoli i-MDCT, lwesoli i-MRP. Akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivotenini, kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma-ballot box labe siyakhuluma khona, kuyaphuma khona i-answer yiyo. Awu siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo. Singasobani kizwe politiki kodwa kasigijimeleni ukuyevota ngoba bazavota yithi kasiwobantu bonabo abagijime ukukhuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi angaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becathe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma lephepha kuballot box kuphela kuzasilamulela. Asisukumeni ngobuningi siyeqeqesha ukuvota vele kusela sikhathi. Okade lokho esathi ngisacabanga ngathi asukumeni namhla ebhalisa ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo okhulunywayo sonke sesirese sinindele lokhu. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sako siwuwo kwelase Plumtree uKhanyani Ncube. Yes. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igugura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka, azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende, abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda hayi zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba hey buya ngabuza nibulala lapho. Kambe nangabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali ehlakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi oluwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, ebhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumele senhlanganiso yababalisi. Ngithi babambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangele laphansi umsebenzi wababalisi. Kodwa nxa singakhangela sithola ukuthi amapolisa baphume ezandleni zababalisi, omongikazi baphume ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwe imali ezingcono baphume ezandleni zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi ngamagesi baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Kwamanje nxa sikhangela uhulumende lo sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangela lo msebenzi abawenzayo ngabalalutho abalukontributhayo kwagithi thina abanye abaningi, kodwa bathiba abantu abasebedlaliswa imali yethu. So ikhonisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banike imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela sibantu bezimbangela ukuthi benkamile inkomo kini lonke abantu besitudio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizizathu sizizwisa sibe silalele ke kuthi sikukhulumayo. Sokungani abantu bakithi singathola ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu lokuthi akulezulu ukuthi ngubani lezulu ukuthi ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yini. Hayi, ngibongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo ngokuba bavote kuvota bavota bavote bakithi lati ziyeza sizokubhalisa bhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Siye sisondele sokuthi size sizobona lokubhalisa kwethu kumbe kuyadini. Kodwa kufanele sithethise singakafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Angani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu. Kunxa iZimbabwe la ingakevuke ibe yiZimbabwe. Heyi, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga. Hey, down sisayenza isinkwasayo ya mhlaba uyabheda shema angazi ukuthi kwenzakalani. Kulekelani usathane engangeni ke phuma usathane eZimbabwe sike sibeni kahle inxa esingalunga. Khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo thina singanama-insurance enkomo siyayithatha hapi njengoba sebeqeda inkomo sebeqalile izinkomo hayi siyabonga abantu bakithi silibulisa lonke nje hayi akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma kusizizwe sikhuluma kustudio 7 sibeke umthetho ukuthi silayane sifundisane ukuthi abantu bezala ukulalelana bezama ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ke nguhulumende mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo kodwa mangaye lokhu yabonakali ngeke buyele.
Siyabonga. Njani ngicela lingisize lapha ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma ekhezi abakompunzi, so kuthiwa baphuma ekhezi emaphitsi kejakatholi. So mina ngikwazi labahlangana lo mama elokhu zenyini uba bahlangana lo mama eBulawayo, hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi, so bengicela usizo. Kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayengujabu, ibizo kuthiwa ngujabu. So kuthiwa abona ikhaya baphuma ikhezi emaphitsi techakatholi. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani nisize mayikhona ukwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi ingoma kaZahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.